sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-19 Ntulikazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo enqabela amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe ukuthi ayithengise emkambo wensitha lapho esithengwa ngedola leZimbabwe eliningi kakhulu. Kambe baza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki na?
Kodwa-ke mna nxa ngibona hayi eZimbabwe ukhanya ngisho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele.
Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amakhulu abalisa iZANU-PF le-CCC awanakakeli isigaba seMandebeleni.
Ibandla le-CCC alitshiyananga lebandla leZANU-PF when it comes to political manifesto.
Kodwa omela isigaba seBhinga edalela ePhalamende uMnumzana Prince Dube Kosibanda uthi akusilo qiniso.
Ngabe sesiya kuba lilizwe yini liyakuthonge lomunye lapho avelela khona kazifakela bele bandla lakhe elomhlobo wakibo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zemali uMnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanye amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambo wensitha lapho esithengwa ngedola leZimbabwe eliningi kakhulu. UNcube wethule umbiko izolo esithi kulabanye osomabhizimusi abaphiwa imali yakwamanye amazwe kulokuthi bathenge lokho abayabe bemele bakuthenge bayise emkambo wensitha limali okungaba kungokunye okubangela ukuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Embikweni wakhe uNcube wazise ukuthi uhulumende usezalonda indlela ukusetshenziswa imali yakwamanye amazwe evela kuhulumende. Amankampani aze ephula imigoqo le azajeziswa kalukhuni. Banza kuba baningi na abantu abazaphatheka ekubhikitsheni okuqoqwa ekupheleni kwayona le iviki. Inhlanganiso ezitshiyeneyo ezilwela ilungelo lezisebenzi leziphansi kumanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition ziqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu phezu kokonakala komnotho welizwe osekubangele ukuthi izisebenzi zihole imali ephansi kakhulu. Siqoqele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Greta Vodloza Banda. Yena othi kaboni kuphumelela ukutshengisela lokhu ngezizathu ezimbalwa. Asizweni lezo zizathu.
Umumo kawumanga kuhle ikakhulukazi kundaba zentengo lezi. Abantu kabala mali, imali yakithi sigugudekile, ama-prices akhanya ngani thiwa intengo ziphezulu kakhulu ukuthi abantu nabaningi kabasenelisi ukuthi bangene ezitolo. Nikho-ke ngiyakunanzelela ukuthi khona labo abaqoqa ukuthi kube lokutshengisela ngelele khona kakhulu kazi ukuthi khona abantu bakithi bazasukumela phezulu. Kodwa ke mna nxa ngibona hayi eZimbabwe ukhanya ngisho kunzima ukuthi abantu basukume sibili batshengisele. Abantu abakhona ukukwesaba, kukhona izinto ezinenge ezenza ukuthi abantu bangabi ndawonye ukuthi batshengisele, ngoba liyakwazi ukuthi lo hulumende laye futhi uyabuya ngamandla kakhulu nxa lithi lifuna ukutshengisela. Yikho abantu sebekubona ukuthi hayi lokhu akungeke kubasize, sebegcina bengasayi ke ukuyatshengisela. Kodwa onomumo wawo sibili hayi ukulungele sibili ukuthi abantu ngabe bahamba bayetshengisela.
Khona okubangela ukuthi abantu bakhonone kodwa nxa sokufika isikhathi sokuthi batshengisele bangene ezitaladeni bangatshengiseli, kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu babambananga na?
Kanti ungakhangela abantu indlela abayiyo yona kathesi, abantu abaningi kanti kabakho emsebenzini kathesi, engayithi mina ku-employment. IZimbabwe ungakhangela, yebo yena yabengela ama-statistics akhona kahle kahle sibili, kodwa nxa ngibhekile ngamehlo ami mina ngibona ukuthi almost 60-70% eyabantu beZimbabwe ngasebesenza amabhizinisinyana abo, ongamabhizinisi omncane, laba abathengisa khona amatomatisi, abathengisa khona izigqoko, abathengisa khona izinto zabo. Yikho ke abantu abanjalo i-60% enjalo kumbe 80-70% babe besukuma bethi bayastrayikhela ubani, ngoba ikakhulukazi abantu abahamba besiya strayikha yilabona abantu abasebenzayo abathi bona hayi mina ngiyastrayikha ukuthi ubani anginikeza imali. Manje labo kabe nelisa ukuthi baye kustrayikhi leyo, okusenza ukuthi kube nzima kakhulu, ngoba khona nokho ukuthi khona i-informal le-formal employment yona le yiyo esidivide abantu kakhulu, ngoba umuntu olebhizinisi lakhe uyakutshela ukuthi kathi mina vele ngiyabe ngisiyakuthini, kumele ngenze imali. So lelo langa unothi mina ngiye kustrayikhi akuzanginceda ngani lokho? Bekanti-ke futhi la yena lo employed futhi laye akukhangele futhi athi khona kathi mina vele kathi esinxa ngisiya khona kustrike, yini pho engizayithola? Ngoba abantu abamele bayayibhala ama-examination fee angela mali, abantu abamele bayayibhadalela izikolo fees abala mali. So umuntu vele segcine engasakwazi, abantu sebegcina bengasayi.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Isiphathamandla sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amaningi abalisa elibusayo elezanu PF lele CCC awanakekeli isigaba semaNdebeleni. UChilumbo uthi amabandla la awafuni ukuthi umuntu odabuka esigabeni semaNdebeleni abuse ilizwe leZimbabwe. Ngesizwe amazwi kaChilumbo.
Ngiyabonga baba Chris Gande, indaba ekhona lapha ngeyokuthi abantu bakithi, abantu bemathebeleleni kufuze ukuthi babekwazi iqiniso on what is happening in the political discourse of Zimbabwe, ukuthi emathebeleleni silama group angu-2 are dangerous in as far as the electorate is concerned. Imathebeleleni ilabantu abahlanganisa inkokheli zebandla leZanu PF lenkokheli zebandla leMDC kumbe iTCCC. Ngizathanda ukuthi ngiqale ngokukhuluma ngebandla leTCCC kumbe iMDC. Abantu abakuTCCC kathesi inkokheli yonke eyamathebeleleni ehlanganisela uProfessor Welshman Ncube, Thokozani Khuphe, Abednego Bebe, Joel Gabuza, Prince Dubeko Sibanda and the like, bayakwazi iqiniso elikhona ukuthi ibandla leTCCC alichiyananga lebandla leZanu PF when it comes to political manifestos. Khuluma ngegrand plan ekhuluma ngokuthi emathebeleleni akufuzanga kusuke umuntu ekuba ngupresident weZimbabwe, bonke bayakwazi. We check what happened kutsangela isegula kule National Council, the highest decision making board in between Congress. Kutsangela what segula kwazakala ukuthi kasoze edlule umnyaka ka-2018 according to the expert. Wabasobala ukuthi kwakulesikhathi esokuthi iNational Council yayihlalwa emini izohlalwa futhi ngesikhathi sasentambama kungela abantu bemathebelele. INational Council eyayikhuluma ngokuthi Thokozani Khuphe kafuzanga athatha umbuso we-MDC yayihlalwa ebusuku, emini kwakuhlalwa iNational Council eyayihlanganisa abantu bonke laba labakithi besiyatsherwa manga. So khona kuyana kusitshengisela ukuthi thina nxa belokho beye ngabantu bakithi ukuthi let's vote for whatever emanates from Mashonaland, siyakwazi ukuthi they are pushing for their personal aggrandizement. They know well ukuthi kabala political will and ilizwe leZimbabwe is not ready to incorporate abantu bemathebeleleni into the political municipality. So tina city bayenga abantu abantu bona labo yiko okwalwa libandla lami mina ele MRP sikhuluma ngokuthi akulotshwanga phansi ukuthi abantu bemathebelelendi abafuzanga bathola umuntu ongaba ngupresident kathesi bakhona bayaqhokozela siyakwazi ukuthi badinga ukuthi babe ngama councillors siyakwazi ukuthi ngabantu abadinga ukuthi babe ngama MPs endizihlalo zokuba ngama MPs bazithatha as employment kibo while these people are waiting in poverty akulokunya bakudingayo ngaphandle ukuthi izisu zabo zibe right labantu abantu ogabuza sebela ma 20 years and above base parliament but what about the Tonga people he is representing we know they are building houses in various towns I parliament sebaba kwenza waba ngumsebenzi bengakwazi ukuthi I parliament a third of power efuza ukuthi nxa ukuthi kuya abantu bayacapha capha umfula as a team so thina sithi izanu PF le MDC ngikhuluma ngenkokheli ezemathebelelendi bayafanana sengihamba kuzanu PF bayakwazi oobe nimpofo Jacob Mdenda bayakwazi o Judith Ncube bayakwazi o Stembiso Nyoni bayakwazi o Kembo Mohadi bayakwazi o Abednego Ncube bayakwazi ukuthi akula muntu owemathebelelendi ozabusa ilizwe leZimbabwe ezilongile manje
umnumzana Mdenda Chilumbo isiphatha amandla sebandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi siqhume omela isigaba seBhinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda sambuza ukuthi kungakho leqiniso yini ukukhuluma ngoJilumbo ngesizwe amazwi kaSibanda
Lundota wa brainwashwa MRP ngoba MRP ile extremism enkulu kakhulu emangalisayo ngoba indlela ababona ngayo bona ngani babonena kachana kakhulu lendlela okubona ngayo abanye bonke for example MRP iya believe you know ukuthi khona iMathebeleland kufuze yehlukane le Mashonaland izimele yo kodwa beyithi imthwakazi but ungakukhangelisisa kwinto kwakhona konke abakhuluma ngakho bona ngokwabo abazithi bayimthwakazi yakhona kabala sivumelwano sabo yena njengomthwakazi ukuthi nxa kuthiwa khona umthwakazi kutshubani lobani lobani khona lokho ngokwakho into abangazake behlale phansi ukuthi bekhulumisane ngayo bayabebhizi nje bekhuluma ukuthi imthwakazi 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 but ngaphakathi na kwendawo yona leyo abayithi imthwakazi kulabanye abazithi so mthwakazi ngokunye but I think nje bazidobhela onkonyo ngumuntu kwabo okwebhinga lakho baku brainwash lakho ukuthi kube angani kuyazwisisa ukuthi into okuthiwa imthwakazi umbe into abayilwelayo kuyini akazwisisi lutho lundoda akazi lutho niks no lento ayikhulumayo into nje ukuthi umbe uke wayizwa nje lapha kade bemtshela khona la esebuya sezama ukuzoyiphinda ukuthi no bebe sithi lokho kodwa nje iqiniso elikhona Chris ukuthi I think ukuzwisisa kukaNondoda kuyamhlupa yikho engaboni umehluko phakathi na kweMDC Alliance kweMDCT le Triple C umehluko kawuboni yena ubona into one because kuye ayinto efanayo but lokho siyamxolela ukuthi ebone njalo kwesinye isikhathi ukuthi kabonisisi so kuyavunyelwa ukuthi la engabonisisi nxa sesiyakhuluma ngokuthi khona lawa maphathi wonke ngawe emashoneni you know amfuna kumbuza ukuthi khona umongameli we MRP ngwangapi and yena lo okade khuluma ngwangapi ngabe sesiyakuba lilizwe yini liyakuthi omunye lomunye lapho avelela khona kasifakela bele bandla lakhe elomhlobo wakibo okuthi ukuthi nxa kungaba njalo ukuthi ukuthi phela lokuthi sesiyakuthi lomunye lomunye imuli yakhe uzafuna ukuthi kathi nawe emuli yakhe kube lo president no asingeza sibenza ngaleyo ndlela so ngamafichane nje I think unqono ngithi ukuthi alwana undoda nje hayi uyazama zama but abayazi into abayenza because eMathebeleland yakhona lapho abafuna ukuthi khona bethi bona bale agenda abalayo kabala backing yabantu bonke in fact kabala sekelo laba bantu yikho bengelala council kabala la sobu kabala la structure noma isizodwa laba bantu ngabantu nje abahamba bekhuluma yena lo yabe khuluma ngambuzo uthi noma unkosikazi wakhe uyamlandela yena dodi kamlandeli so hayi I think yikho khona lokho engikubona
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBhinga North edalele eParliamente engoyibandla lesisi ubekhuluma ecingweni ekobulawayo
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America as a Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa athi inani labesifazane abalahla usane besanda beletha labakhipha izisu liyaqansa. Lokhu kuza kulandela ukutholakala kosane olwalahlwa lufile lwadojwa inja emajamhlophe kobulawayo ngempelasonto. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izikolo ezakhiwe kuminyaka emine edluleyo ziyedlula inkulungwane eyodwa lamakhulu phose amabili 1194. Okwamanje sengilikuthiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga elimsakazweni, sibonge kakhulu ngomsebenzi elisiphathele wona omhle kangaka. Bengithanda nje ukudlulisa umbono wami ikakhulu ngathi usambuzo ebutheni labo abafowethu be-MRP kahle kahle indlela imbezwa bekhuluma lapha kuma-audios. Kodwa uningi lwabo futhi ngibezwa bekhuluma besemzansi Afrika ukuthi kahle kahle bagcine nini ukuya ekhaya, kumbe bazimisele yini ukuthi ke bebuyele ekhaya, kumbe vele sebezitshela bona sebenzalo yala eMzansi Afrika and bebona lokuthi baphila kanjani. Abantu bakithi abaphila eMzansi Afrika abahlukumezeke kakhulu. So kuyangidumaza kakhulu ukuzwa abantu beMRP begxeka imizamo ezanye ukwenziwa yi-CCC eyiyo ebambanise abantu bonke ukuthi bebe into eyodwa, ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi uNkulunkulu efake isandla bekhiphe izano PF lele 50 years ivusa ngochuku olungaka. Bona beMRP angisho ukuthi ngithini, kodwa ngithi bona yini begxeka abantu be-CCC uma bekhuluma noma besenza, bethi ngabe bavumelana labo umbono ukuthi sihlukane lamashona sibe ngamaNdebele sodwa. Senzeni elizwe leli singamaNdebele sodwa? Singenzani vele ilizwe lethu sibambi singabambisananga sisilwa sodwa? Kuyinto esingayenza. So mina into ekade ngicela nje kubo umafowethu beMaraputo, okokuqala asizameni ukubambisana sibe ngamaZimbabwe okokuqala, and then singakhipha lo mbuso wokucindezelo owasenza sasaxabana sazondana ngendlela esiyiyona thina kuthiwa yeyamashona amaNdebele. Sizalungisa lokho okunye okuyabe kuhlupha, lokho okuhlupha sonke, ukuthi ngesigodi kubuse induna kumbe umuntu wakuleyo ndawo. Akulamuntu ongakugxeka lokho okufuna kodwa le amapolisi ababahambela phambili ukuthi bathi bazoqumizwe yeye bazohlukanisa amashona namaNdebele. Mina kibo ngithi cha abame kancane ngaleyo nto, bangeke senzele lutho ende ngoba ngeke size siyenze ilungi. Alikho ilizwe engilazi mina libusa ngomhlobo okwehlukana ukuthi singabe lungu sibusa sithi sodwa. Ilizwe lamanje le 50 years inxa ukuhlupheka inxa indaba yadala ngoRobert Mugabe naleyi apartheid yokuhlukanisa izizwe. So iMRP ayime kancane indaba le bafuna ukuyenza, ngoba ngilabo bebona beMRP ngeke beze bayikhona. Ngiyabonga kakhulu.
Salibonani bantu baka Studio 7, salibonani lonke kundawo lapho likhona. Ayi, bengifisa nje nami namhlanje yami order la ikibalo ngelinye ilanga Nkosi yami ikidlulisi efika le enkaya endaweni yesomakandana seBhumani Spemba Makwaten. Kuke kuguquzelwa abantu bakithi bake bahlukane lomkhubo wokulandela emva kwabanye abantu. Ikhona nansi imithokazi ifisa ukubavusa kulezi nkinga ababhekane nazo iminyaka yonke le, ngenxusa amazwi wabantwini bakithi enkaya kakhulu. Ubana kabavuse imithwakazi bantu, imithwakazi izovusa abantu, izokhipha abantu ezinkingeni. Izwane abantwana uma belicela ukuthi likhitshwe ezinkingeni elibhekane nazo. Ngicela i-audio yami le idluliswe bantu yefundwa enkayi. Abantu basenkayi basemuva kakhulu ngomzabalazo, basayesaba. Hayi, manje akusekho kwesaba. Sicela abantu bakhululeke bavulele iMRP, imithwakazi Republic Party, ibe yiyona ezophatha indawo yakhe. Indawo yakithi sikhathele, sibuswa ngamakhansila ezanu PF. I'm sure sesibuswe almost 20 to 25 years, kodwa kulanto abayitshintshayo. Sirojwa ngokubekho siholelwa ukudla njengenkukhu. Sifuna umhlabathi wethu kuleya ndawo sizenzele. Imigwaqo yakithi ivuke, amabhasi akithi ahambe emgwaqeni ekhanyayo, imigwaqo yakithi ifile, kuthiwa sinamakhansila kuleya ndawo. So sicela abantu bakithi baphakame banikeze imithwakazi ithuba ivuse imigwaqo, inikeze abantu imisebenzi. Umhlabathi wethu usebenzele abantu bakithi. Nyabo
Studio 7. 7, Studio 7, siyabonga bali basakazi bombo Studio 7, siyabonga basakazi bo Studio 7, lisethulela kahle izindaba. Mina indoda yasekhezi, undlovu wasekhezi emadwaleni emaphisa. Siyabonga ukuza izindaba endeli silethela kahle izindaba, lizilethe ngokunjalo. Siyazidinga indaba ukuthi sizwe umumo ukuthi uhamba njani elizwe. Siyajabula kakhulu ukuza izindaba ezinhle nendaba ezimkonke, siyakuthokozela. Lizilethe indaba, siyabonga Studio 7, siyabonga Studio 7. Lathi sinayo inkinga yedamu, ukudabuka kwamadamu asazi ukuthi kuzaze kuphethe ngani. Sesithwele nzima shiwa ngendaba zamanzi. Amadamu adubuka ngesikhathi sezulu eladlulayo. Lathi silenkinga yedamu lelele kuduka kwamadamu. Thwele kanzima ngamanzi.
Hey, linjani kuStudio 7? Hayi, thina ngapha lokho sisaphilile nje, lo mawukhala kungasisi. Sikhona lapha eSouth Africa lathi sabaleka kunzima ngama-80s. Sisiza la sesikhulile, sesifuna ukubuyela ekhaya. Kodwa ke esiwulakho esikuzama ukuthi sisitshelane ngakho ukuthi abantu ababuyele ekhaya bayivota. Nabo abantu laba balashuwa lokuthi bazawina kumbe bazolubiza ukhetho kumbe bazowina, balashuwa lakho. So ke i-advantage yethu namhlanje sokuthiwa we-Sri Lanka uPrime Minister sebalekile, abantu kade besukume ngobuningi baqonde emzini wakhe bafika bachisa lesigodi. Lizwe ngelethu asilo lomuntu munye. Thina asenze nini okokwethu abantu sibaningi ukuthi nilizwe simkhombe ukuthi thina ilizwe siyalifuna, ilizwe ngelethu. Yena isisebenzisa abantu bangenza intando yabo, bona sebeguqulile ilizwe baleze labo ilizwe lingelabantu. Ngiyabonga.
Lokhu kuyanyanyisa kakhulu lokhu. Uyazi uze ungafuni lokhu ukhuluma ngakho. Shuwa angazi uNkulunkulu why angangeneli, ngoba ukubotshoka amalunga amabandla la aphikisayo kutshengisa khona sibili ukuthi ibandla leli libusayo ngamagwala wodwa. Bayabona vele ukuthi abantu nxa bengababophanga akuya muntu ongavotela ibandla leli libusayo. So lapha ngithi sebesenza ukuthi besabisa abantu, especially abasemakhaya, especially abantu basemakhaya bangamagwala stereki kakhulu. Nxa bebona sokunje bayesaba, yabethuswe bethi lanxa befika khonapha kuma-voting station lapho bevele sebeshekha nje bethola ngathi angithi babasabise ukuthi kulamakhamera ababonayo. So indaba le yokuwotshwa kwabantu abaphikisana abamabandla aphikisayo shuwa angazi ukuthi ngenziwa njani, angazi futhi waye umnanga kwaye elenhliziyo embi so ekafaro. But ufaro uyazi, ufaro wayeke kwakuke kufika isikhathi lapho uthambisa khona inhliziyo ethi hayi ngcono lithatheke kwenu liphume bantwana baka-Israyeli, ethi bengabalaphana njalo. Lo angazi ukuthi eyakhe inhliziyo womu kunjani nto, hayi angazi shem. Uzwa nje ungafundi ukukhuluma ngayo indaba yangikhona ikunyanyisa kakhulu.
Siyakubingelela mtungameli kutambani, siyakubingelela mtungameli Ngomo emini yantambama. Okhulumayo ngu-Elias Mlovu Makhosa. Sile simanga thina singabantwana beZimbabwe, asiphatani kahle. Uhlupho olukhona ukuthi sizani siyayihluleka, ayikinike enye iphathi la ikibuse sibone ukuthi iyasisangathi, sesidinwa ngokuhlala egangeni. Abantwana beZimbabwe bayahlupheka from 1980 kuzokufika manje, abantwana beZimbabwe lokho behlupheka kuyaze kube nini. Siyinhlekise emazweni, salwa ilizwe kodwa sikwazi into esasiyilwela ngoba siyahlupheka. Into ebidinga zesikhaya ukuthi kube lokuthula, kube lokuhlala kahle, akuke kuvotwe kuhle. Beke benike nje umuntu ongazange waya empini eke buyiseleli ilizwe leZimbabwe sibone, ngoba ilizwe libuyiswa umuntu obuyiswa ngombhobho, uya ucabanga ngokubulala kuphela. Ake linike umuntu ongazange waya empini eke buyiseleli ilizwe, lizabe into zilunga eZimbabwe. Manje ukuthi iproblem nje abantu bezani ngamagovu noma beyihluleka bayalela. Sasikhaya ukuthi uShibeng ukhiphile umgabe sithi kumbe uShibeng uzaqhubeka, wabephinde ebisela futhi kumamba futhi engumnankagwa umsekele kamgabe wahlwali bulala wesi selifile ilizwe, abantu abethu abasoze besalivusa. Mayuyu bakithi ngalela le nhloni abantu beZimbabwe, siyabonga.
Linjani kuStudio 7? Izanu PF ngathi ngothi ngiqale ngoJoseph, lo Joseph Chuma lo, lo ngani uyahlanya lo, ningamlaleli lo, ningamlaleli umuntu omdala sibili ophuma ekhuluma into ezinjalo phambi kwabantu. Hayi uyahlanya lo, uyahlanya umuntu weZanu PF lo. Ulokhu zeni iZimbabwe asila mongameli, sila masotsha nje kuphela, amasotsha wodwa. Asila mongameli, asila mapolisa, asila ini, ngoba amapolisa khona aku one side, i-judicial system iku one side. Ulokhu zeni usikhala, abafuni kumkhulula, abafuni kwenza zani. Kodwa ukuthi ba lokhu izindaba zokuthi ulo wabula umbani kungeni kwahamba njani abazingeni bafuna zwa lezi ezikasikhala ukuthi babophe nje isikhala nje kuphela azikho ezindaba akwansi ukuthi bazilungisise ngaphandle kokubopha isikhala nje kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12 2024650318
Kudala sisokola sikhala sisenkangala kungekho ozwayo kudala sisenhlani sithandaza umdala ukuthi asihawele lathi kudala singazazi ukuthi singobani abangapha abaphila njani abahlutshwa yini njalo abafunani bantu nabakamambo lomzilawo egazi ngiyalesaba uma ngingathula ngingalibongi ngiyabe nginxoba ufudula ubhense le dwala ngalichamela litshe ngolunya injobe enhlithu ngele bandla ingoma emnandi iyaphindwa kwakuhle kuyabukwa kunini kukhalwa kusolwana kuliwa kugwenqwana kuyiselwana phansi kunini sigalile emzini ngakithi ukubola ukudla kuswela abadli kunini silime emzini ngakithi sikhumbule kungasela mdaka kunini sisengemzini singaphiwa lutho ngaphandle komlazi oyaliwa la imigakla kunini becula abaculi bakithi bekhala benganaka bengaxhaswa kungenziwa kwasani kunini besilayitsha belayitsha malayitsha besisiza sibabonga ngenhlamba sesile mali kunini zibhonga zibonga zikhuza zisola izimbongi zingaxhaswa kunini beloba abalobi bakithi belobelize kungayindawo kunini bekhala osomabhizinisi bakithi bengelekelelwa sibayekelela sibahleka kunini behlupheka abantwana bakithi bengayilezi izikole beselisa izinkomo zabantu bengakholiswa kunini abagida begidela izingane bagiga amanzi kunini osomahla besihlekisa abantu bengatholi lutho bephenduka inhlekisa sebelihlazwe emhlabeni sekukhulunywa kweziwa kwazwakala kwazisiseka kwalungiseka kwaqonda kwalunga akugobola ingeqondiswe impucuko lentuthuko lomanyana sokuyintshumayelo yethu yemihla ngemihla ibhasi sibhalwe lapha eyakhona ngenani sambeni bethokazi uvukile wavuka khwathi wabhala wathi khwetshi umthakazi Ezra Chisamfokazi Banda msakazi wakithi wakudala kuRadio 2 sisathi ngisakhumbula awubuqutu siza abantu
imbongi elodumo uObed Dube usekhethiwe ukuyavukisa ubungcitshi bakhe kwele German sixoxe lo Dube ukuze sizwe okunenge ngalolu daba
abenuhlaba umkhosi bethwale belondo lozenza
ake ngibingelele kuwe mfowethu ngibingelele abalalele emakhaya igama lami nguObed Dube the African poet imbongi olimi lwesintwini umcimbi engiyakiwo usejalimana edolobheni leStuttgart ibizo lawo kuthiwa yilokhuzeni the 15th International Africa Expo Festival iyaqala mhla ka 4 August uyephela mhla ka 7 August umcimbi lowo ngo ukukhangisa iExpo Business Expo ngolimi lwemzini abantu bakhangisa izinto zabo ezihlukeneyo lami ngiza kuyakhangisa ke ngokomsebenzi wami ngobuciko bami obokuba imbongi ngithole nje umbiko ukuthi bathe bafuna abaphathi bemhlelo abane okhuluma isiArabhu okhuluma isiFrench okhuluma isiSwahili okhuluma isiKhiwa so mina ngizamela kwabakhuluma isiKhiwa ngimele ngapha iSouthern Africa kule North Africa East Africa le Central Africa so lami ngiza kuba ngibe ngomunye wabo MC ngikhona ngale
ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi ukhethwe wena phakathi kwabantu abaningi kakhulu abalesipho esifana lesakho
ngamafeature ngathi okwenze bakhetha mina yinhlanhla lokuthanda kwaNkulunkulu mhlawumbe ngamasango asevuleka kodwa okunye nje ngibona ngani abaqoqi bomcimbi lowo baya ngilandela enkundleni zokuxhumana ngoba mina imisebenzi yami nje eminingi yonke engiyenzayo ngiyayifaka enkundleni zokuxhumana kubo Facebook bayabona imisebenzi yami bayithande ngoba umcimbi lowo vele ngwe Pan-Africanism ile theme ethi yona Africa we want ukuthi ifuna ukuthi abantu beAfrica babambane lama Africans abathi bangama African mhlawumbe ukuthi okhokho baba badabuka ngapha labo bafuna ukuthi bahlangane labantu beAfrica so kuzabe kuhlangene bonke abantu abasuke eAfrica labathi bona okhokho baba bangabe eAfrica kuhlangane ngoba esikufuna ukuthi njengomdaka onsundu njengabantu beAfrica bahlangane yikho engicabanga ukuthi njengoba lami ngeke ngenze inkondlo ezikhuluma ngePan-Africanism okwenza bakhangeka emsebenzini wami hayi ukuthi ngiyintshantshu kumbe ngingcinci kumbe ngiyedlula zonke ezinye izimbongi eAfrika eZimbabwe kumbe eMathebeleland Arch akusikho lokho ngibe lenhlanhla nje ukuthi banakane ngami bacaba ngemina bameme mina
lo ke nguObed Dube imbongi elodumo isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usefakele imigoqo amankampani aphiwa imali yakwamanyama
amazwe nguhulumende ukuthi angayithengisi emkambo wensitha isiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amabandla amaningi abalisele ZANU-PF le CCC awanakekeli isigaba semandebeleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.